Soko izika disenda bago VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC. Olamukela kustudio 7, ngolwesihlanu mhlaka 5 kumfumfu 2018, usithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje.
Corruption is a case of funds in the interesting item deal and the ecosystem in Avantu. Kababu, Mazo Stella, La Papa Poneco, Nugutu, interesting Avant.
Umahluli omkhulu umthethandaba waphezulu weZimbabwe Chief Justice Luke Malaba uvule ngokusemthethweni amadale okuthetha amacala amathathu kobulawayo namhlanje.
Kulapho indaba esingazwisisiyo nje thina njengeforum ukuthi i-commission le izasebenza njani nxa sikhangele maybe i-protection yama-victims. Asifuni ukuthi kugcine abantu sebesethulwa lezo i-victimization. So kumele kube lama-programs ukuthi i-commission le izakwenza njani ukuthi i-protect ama-witnesses lama-victims.
Abenhlanganiso ezilwela ilungelo loluntu bathi bafuna uhulumende avikele abafakaza kukhomishini yokuhlolisisa izehlakalo zodlakela lukamhlaka 1 kuNcwabakazi lapho kwadutshulwa kwabulawa abantu abayisikhombisa. Ngowoza Friday lamhlanje silomculi osakhulayo njalo osacathulayo kwezomculo egxile kumdumo we-Afro-Kwaito ekwelebhilithani. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Umahluli omkhulu umthethandaba waphezulu weZimbabwe uChief Justice Luke Malaba uvule ngokusemthethweni amadale okuthetha amacala amathathu kobulawayo lamhlanje lapho akhuthaze khona ukuthi uhlangothi lwezemthetho kumele uqinise umsebenzi wokulwisana lamacala wonke enkohlakalo. UAnastasia Ndlovu usethulela lolu daba.
Abohlangothi lwemithetho abagoqela amagqwetha labatshutshisi kunye lobulawayo lamhlanje bebethe gwaqa e-High Court kuvulwa izindlu ezintathu zokuthonisiselwa amacala nguChief Justice Malaba. UChief Justice Malaba uthi lokhu kwenziwa phansi kwenhlelo zohlangothi lwezemithethandaba ethi lokhu yikuqala kokuzibusa kwezabelo ngezemithetho ezweni. Ukuqheliswa kwe-High Court yakobulawayo uthi kuyafana lokwenzakala izwe lonke njalo wonke umuntu kumele azizwe elelungelo lokuthola usizo kungela buqili njalo uZulu amangalele wonke umuntu ozabonakala ephatheka kwezenkohlakalo emadale ngesikhathi somsebenzi.
Corruption is a case of funds in the interesting item deal and the ecosystem in Avantu. Kababu, Mazo Stella, La Papa Poneco, Nugutu, interesting Avant. Bakulu, Mavangas, Fisha, Kabuko, Sinemeter of their family.
Umphathintambo wedolobho lakobulawayo unkosikazi Judith Ncube uvumelane loMalaba.
Siyacabanga kakhulu kuzasisiza ukuthi iprocess ingahlali isikhathi eside.
Ukhomishina weJudiciary Services Commission umnumzana Josephat Chuma laye uvumelane labanye ethi bekulodubo lokuthi amacala abethatha isikhathi eside ukuthethwa.
Ukwengezelela inkundla lezi sokusithuthi na inkundla sezikhona namajaji sokumele engezelele.
Ugatsha lwezemithetho luphakathi kokwakha lokuthuthukisa amadale izwe lonke ukuthi ubulawayo usezimele yedwa njengedale esehlukaniswa lamadale enyakatho yemathebheleland. Kusukela namhlanje i-High Court yakobulawayo isilezindlu zokuthonisisela amacala eziyisithupha kuthi ezivulwe namhlanje zilohlonzi oluphezulu lemitshina yakulezi insuku yokusebenzisa. Izindlu zokuthonisisela amacala ezintsha ngu-Court D, u-E, lo-F kuhlanganisa lendlu kaMtoliki. Ngimele iStudio 7 yobulawayo eHigh Court, ngingu Anastasia Ndlovu.
Abenhlanganiso ezilwela ilungelo loluntu elizweni bathi bafuna uhulumende avikele abafakaza kukhomishini yokuhlolisisa izehlakalo zodlakela lokamhlaka 1 kuNcwabakazi. Lapho kwadutshulwa kwabulawa abalandeli bomanyano MDC Alliance, abayisikhombisa betshengisela bekhonona ngokuphuza kokwethulwa kwempumela yokhetho lukamongameli. Intathe zindaba eStudio 7, uMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Emhlanganweni lentathe lezindaba owenzelwe eMedia Center, inkokheli yomanyano weHuman Rights NGO Forum ithi ifuna le commission ikubeke kucace ukuba abazofakaza bazovikeleka unganani kulabo ababangela imfa yabantu emveni kokubadubula edolobheni leHarare. Enye yale nkokheli ngumnumzana Lizwe Jamela wenhlanganiso yeZimbabwe Lawyers for Human Rights, ZLHR.
Kulakho indaba esingazwisisiyo nje thina njengeforum ukuthi icommission le izasebenza njani nxa sikhangele maybe i-protection yama-victims. Asifuni ukuthi kugcine abantu sekusuba le re-victimization. So kumele kube lama-programs ukuthi icommission le izakwenza njani ukuthi i-protect ama-witnesses lama-victims.
Isifiso sabo njengomanyano we-NGO forum uJamela uthi yikubona kubekwa mgceke okuyabe kutholakele ngemva kokugqiba umsebenzi kwale i-commission.
Kungabi i-commission ophonga ukuthi i-window dressing esikhiwe ukuthi wabulawa abantu waba le-commission sokusho ukuthi hayi sokuphelile. Akumelanga kuphele ngendlela naleyo. Kumele kube yi-process eqalisa ukuthi sibone ukuthi sesenza i-proper healing in reconciliation proper. Laba abazakwanisa ukuthi betholakale ukuthi hayi bayenza into ezingayisizo umthetho labo bafinyelele.
Uthi kumele abakhethwa ukuqhuba lolo phenyo bengathathi lolu daba njengolwenzakala mhla lokho nje, kodwa abalubheke ngelihlo elibanzi kukhangelwa imbali yodlakela elizweni.
Ayisikho isimanga nxa sikhangele ilizwe leZimbabwe, nxa sikhangele indaba engathi ngesikhiwa i-organized violence. Ungakhangela even nxa sikhangela even ngesikhathi se-colonialism, ngesikhathi sesilwele inkululeko yethu, even after that nxa sesikhangele even iGugurahundi, iMathebele neMidlands, nxa sesikhangele kubo 2000 labo 2008, i-violence sihlala silayo. And nxa sihlala sile violence leyi sihlala silayo, even ama-state institutions especially i-security, ama-members of the security forces bahlala betholakala bengama-players ku-violence yona le.
Abe-NGO forum bathi bezimisele ukusebenzisana nabe-commission le esinxunse uzulu ololwazi ngokwenzakala mhla kudutshulwa laba bantu ukuthi azefakaza. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingu-Mavis Gama.
Umphathintambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube uthi uhulumende ukhangelisisa udaba lokwengezelela imali ephiwa amalunga edalele lephalamende lapho behlala ngenhloso yokuwakhuthaza ukwenza umsebenzi wabo ngohlonzi. UGibson Bebe usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Idale lephalamende leZimbabwe linamalunga angamakhulu amathathu lamathumi amahlanu 350. Kulelo nani kulaba ngamachumi ayithila galombili eyite asala kusenethi, bese kusithi amakhulu amabili lamachumi ayisikhombisa 270 akuparlamente. Uhulumende uhleze sehluleka ukubhadala amalunga edayele eparlamente ngesikhathi leyo mali ingakhezwa. Ngomnyaka odluleyo kulandela ukutshengisela kwamalunga edaleleli, uhulumende wenelisa ukubhadala ingxenye yale mali engangezigidi ezingamadola amane akwele Melika 4 million ngesikhathi isikwelede lesi sesifike izigidi ezilithumi zamadola. Esethula ugwalo lohlelo lukahulumende olo transitional stability program uncube uthe uhulumende ukubone kufanele ukuthi amalunga ejayele eParliament anikwe okulidlavuzane kokwenza umsebenzi ngokwengezela imali lokhu kuza ngesikhathi uncube ethembisa ilizwe ukuthi uzafinyeza indleko kahulumende ependula iStudio 7 ngemva kokuba ebuzwe ukuthi kungani ephikisana nohlelo lwakhe lokufinyeza imali ephuma esikhwameni sikahulumende abuye athi ufuna ukwengezela imali yamalunga eParliamente uncube uthe leli dala liqakathekile
ukuzama ukusekela umsebenzi wama members of parliament uqakathekile ukwenzela ukuthi benze umsebenzi wabo kuhle basimonithe basikhuthaze njengohulumende sebesifuna khona babe nama-resources wonke nje abamidayo
kodwa lokhu kubuya ngesikhathi uzulu wezimbabwe ikhathazekile ngokwenziwa komthetho ubhadalela indleko ngemali kagetsi e-RTGS ngesilinganiso sokubili ekhulwini 2% iningi lithi okwenziwe ngoncube imizamo yokuvala uzulu amehlo ngoba ukukhweza komthetho akulani lokulungisisa ilizwe kodwa ukuphana imali emahofisini aphezulu uncube yena uthi lokhu kukhweza komthetho kuzakwenza imali ebuthaniswa nguhulumende ukuze ingaqhubekeli egweleda imali yokuqhuba inhlelo zakhe umnumzana Ntokozo Nkomo uthi uhulumende kumele adinge ezinye indlela zokudingakazo imali ezingelani lokuthathela uzulu imali yakhe ngokwandisa imithelo
indaba leyo ukuthi i-government yasifuna ukuraise ama-funds ngokuthathela abantu imali zabakwenzi they are giving us a problem abantu laba sesithweleni
okunye ukuthathela uzulu yikuthi iningi lalawo malunga ejayele eParliament akavamanga ukubuya nxa kule ndubeko okufanele zidlulisiswe eParliamente eningi lawo laziwa ngokubuya lizolala eParliamente amalunga eParliamente asedume ngokufuna imbadalo yezimota kanye leyamafutha emota ngesikhathi kusobala ukuthi iningi lawo alizanga ukuzosebenza lisebenzela uzulu walikhethayo ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngiuKipson Bebe
Umphathintambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube uthi umnotho weZimbabwe usulesi sindo samabhiliyoni phose angamachumi amabili lesithupha i-25.8 billion. Inhlanganiso yezindaba iReuters ithi umnumzana Ncube ukhulume lokhu lamhla eHarare esethula ugwalo lwakhe lokuthuthukisa umnotho welizwe phakathi kweminyaka emihlanu ezayo olubizwa ngokuthi Transitional Stabilization Program. Uthe ekuqheliseni umnotho welizwe bakhoqele olokwenziwa ngabantu abathenga bethengisa impahla ezichiyeneyo. Kodwa ingcwethi kwezenotho ezigoqela umnumzana John Robertson zithi umnumzana Ncube kangenisanga ngokusemthethweni abathenga bethengisa impahla kulokho okwaziwa ngokuthi yi-gross domestic product yelizwe ngendlela eyenga abantu abangacabanga ukuthi umnotho uthuthuka ngemfanelo.
Studio 7 esakaza eZimbabwe libiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC.
Umthethwandaba ophezulu weHigh Court eHarare lamhla unqume ukuthi uhulumende yabhadale unkosazana Justina Mukoko olwela ilungelo loluntu amadola azenkulungwane ezilikhulu lamachumi amahlanu $150,000 njengenhlawulo yokuthunjwa lokuhlukuluzwa kwakhe izinhloli zikahulumende ngomnyaka ka-2008. Unkosazana Mukoko okhokhela inhlanganiso yeZimbabwe Peace Project wazowamiswa phambi komthethwandaba ngemva kwamaviki ambalwa kungaziwa ukuthi ungaphi esethesa icala lokufuna ukugenqula umbuso ukamongameli Robert Mugabe. Asizweni okuninga lolu daba kungxoxo esiqhubelayo.
Ngiyasamukela sibili isinqumo lesi ngoba yinto ebesifuna ukuthi yenzakale. Nxa ukhangele amaphepha aphumileyo besile mali ethe xaxa ebesifuna ukuthi siyithole kodwa kusahambanga njalo. Lokhu kutshengisa ukuthi uhulumende ulakho ukuthi ahanjiswe kumthethwandaba. Njalo kutshengisa ukuthi ukwephula ilungelo loluntu yinto edulayo kakhulu ukuthi ukwenze. yindlela etshengisa abanye abaphatheke emsebenzini ofana lowami ukuthi kukhona okungenzakala xa bangangena kudubo olufana lodubo engalungenayo. Njalo ngisithi kulabo abephulelwa ilungelo labo abalendaba ezisemthethwandaba, leli lithuba lokuthi babone ukuthi lezo ndaba zilakho ukuthi zikhangelwe njalo sigqitshwe ukwenzela ukuthi bathole okuhambelana labo. Angikholi ukuthi kule mali elakho ukuthi iingqedele ubuhlungu bona lowo, kodwa ngibona ingani lesi yisitshengiselo esiqakathekileyo ukuthi uhulumende enqabele ukwephula ilungelo loluntu.
Sibonile njalo lowesifazana ekhatshwa ngamapholisa ukuthi laye waphiwa inhlawulo yalokho okwenzakala kuye. Singathi kambe uhulumende lo usetshintshile yini?
Lezo zindaba ezimbili, kodwa ungakhangela inani lezalwane zeZimbabwe ezephulelwe ilungelo, ngibona ingani ziningi kakhulu. Nxa lokhu sokuyikho abafuna ukuthi bakwenze, sokufanele ukuthi baphathe njalo ezinye indaba eseziminyaka zingaphathwanga. Mina ngithunjwa ngo-2008 kulabantu bebhankethi akade sebezele sebele nyanga eyodwa bethunjiwe. Sagcina siphuma sonke isikhathi sinye. Kulezisebenzi ze-ZTT njalo ezithunjwe ngemva kwami. Indaba zona lezo zonke kufanele lazo zibanjwe ngandlela yinye ukuthi sisuthiseke ukuthi sokunomahluko. Okunye njalo ukuthi ngo-2015 uyakwazi ukuthi uMthai Tamara uthunjiwe. Kuze kube lamhla imuli yakhe ayazi ukuthi uMthai ungathi. Ukuthi lathi sibe leqiniso ukuthi le isiyo indlela kahulumende lo omutsha. Ngibona ingani bangaqhubekela phambili bebamba zonke lezo ndaba.
Lo ngonkosazana Chestina Makoko, umqondisi wenhlanganiso elwela ilungelo loluntu eZimbabwe Peace Project, sixoxelaye eseHarare. Ngo-Live Talk namhlanje sikhangela okuhluphayo okubhekane leZimbabwe okubangelwa ngokungami kuhle kwesimo somnotho welizwe. Thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafutshane. Uhulumende weleSomalia uthi owake waba ngumsekeli womkhokheli weqembu lamalicatsha isimuslim edlulisa amalawulo alwisa kulelo lizwe ali al-Shabaab ngasoze avunyelwe ukuncintisa kukhetho lokudinga umongameli. Umbiko oyithulwe lugatsha lokwethulwa kwembiko uthi uMactar Robow akavunyelwa ukuncintisa phansi kweziqondiso zenhlanganiso yamazwe womanyano wamazwe omhlaba owe-UN. Umongameli weMelika unkosikazi Melania Trump namhlanje wethekelele indawo ezimbili kwele Kenya ezigcina intandane kanye lenyamazana zendle. Unkosikazi Trump usekwethekeleleni amazwe amane weAfrika kuhambo olomusa kwele Ghana, Kenya, Malawi nakwele Egypt. Umanyano wamabandla ezokholo eZimbabwe Council of Churches uthi uphakathi kwemizamo yokuthi umkhokheli webandla MDC uMnumzana Nelson Chamisa akhulumisane lomongameli Emerson Mnangagwa. Kodwa kucacanga ukuthi inkulumo lezi ngezokuthi basebenzelani njani. Lokhu kuphume emhlanganweni owenziwe yinkampani Alpha Media Holdings ngolwesithathu uphakathi kwabezokholo labakumabhizimusi. UMnumzana Chamisa uyala ukuthi umongameli Mnangagwa wanqoba kukhetho njalo ngamnanzi njengomongameli welizwe. UMnumzana Chamisa ube wazisa ukuthi uzagcotshwa ukuba ngumongameli ngabebandla lakhe. Unobhala wenhlanganiso yeZCC uMnumzana Kenneth Mthatha utshele Studio 7 ukuthi ngempela imizamo yokuletha ababili etafuleni ikhona, kodwa wala ukuveza okuningi ngalolu daba. UChris Gandhi weStudio 7 uxoxe lomfundisi Hussein Sibanda oseke waphatheka kumizamo yokukhumisana umlotha kukaMnumzana Chamisa loNkosazana Thokozani Khuphe.
Mina ngibona lokhu kuqakathekile ukuthi kube nendlela yokubisa abantu ukuthi behlale phansi bakhulumisane njengamaZimbabweans bekhuluma bebekeceleni okokuthi bavela ngapi kodwa bakhangele inqubela phambili yelizwe lokuthi njalo uyini okungasilethela ukuthi umnotho wethu phakame ephezulu njalo lokuthi kuyini okungasuthisa wonke umuntu eZimbabwe azizwe naye eyingxenye yelizwe leli. Ngakho ke indlela engiyibonayo engacanda ukuthi siye khona ngale yokukhulumisana, akula ngenye indlela ukuhlale phansi kukhulunyiswane ukhangele ukuthi kambe kuyini abantu lapha abangahlangana khona. Kungabi lomunye ozaziswa ngani yena ufakwe eceleni kumbe eyakhe indaba yelandelwa ngakakhulu.
Wena njengomuntu oke waba kumizamo yokuthi uMnumzana Chamisa akhulumisane lo nkosazana Thokozani Khuphe, ubona uMnumzana Chamisa engumuntu onjani nxa kufika kunkulumo ezinje?
Hayi, akukhona abazathola indlela yokukhulumisana ngoba inhliziyo yabantu abaningi kumbe ngabe ngeyakho president Mnangagwa kumbe athe uMnumzana Chamisa, ngikhona inhliziyo zabo yokwakha ilizwe lethu. Yikho ngile themba elikhulu kakhulu ukuthi njengamadoda nxa behlangana kulo munye umuntu ongumlamulankonzo obahlanganisayo kule ndlela yokuthi bengazwisisana. Mina ngiyakholwa, siyakholwa kakhulu thina ukuthi kungabe kumbe kuyingxabano yabantu kumbe enjani, yikho sibuya thina njengabafundi sincedisa abantu ukuthi bezame ukukhulumisana ngoba nakhouthi kujayelekile ukuba le ndlela ebakhona phakathi kwabantu engalandelwa ebuyisana abantu kube lokuxolelana lokuzwisisana njalo lokusebenzelana kakuhle. Ikanti nxa abantu bengasoze bazwisisana ekugcineni, kodwa nxa siqalisile le ndlela phambili bagcina behlangene bezwisisana. Ngakho imizamo yokuthi abantu bakhulumisane iqakathekile kakhulu.
Lo ngumnumzana umfundisi Hussein Sibanda obekhuluma ecingweni lo Chris Gande we Studio 7 ekoVulawayo. Umncintiswano walonyaka wenkezo yeChibuku Super Cup ungena kwisigaba sequarter final kulimpela viki. Intathe izindaba ezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Iqembu le-Islanders livakatshele esigodlweni iHarare lapho elizadibana khona leqembu eliphakamise inkezo yeChibuku Super Cup nyakenye eliHarare City kusasa enkundleni yeRufaro. Umqeqeshi weqembu le-Islanders uMartin Ndlovu utshele intatheli zindaba ngolwesine ukuba ukudlala umdlalo wenkezo kwehlukile kakhulu kulokudlala imidlalo yeligi.
I-cup game is totally different from league. It's a different board approach altogether, the league. Ngoba le impetho leyanto just 5 games and you need to really win those games for you to get to the last one and see what you can salvage for the final.
Kusasa njalo iqembu leChapongo lizemukela iqembu leCape United enkundleni ye-Ascot, kuthi ngensonto iqembu leDynamos lizadlala lele Herentals enkundleni yeRuvaru, ikanti iqembu leTriangle lizanqikelana lele Nicrude enkundleni yeGibo. Umncintiswano weChibuku uvuselelwe ngomnyaka ka-2014 njalo usekelwa ngemali inhlanganiso yeDelta. Iqembu leHarare City liphethe inkezo ngemva kokunqobela uma eminyakenye njalo kuphakamisa linkezo ukuza lomvuzo wama-dollars enkulungwane ezingamashumi ayisikhombisa lanhlanu kanye lelungelo elokuyamela iZimbabwe kumncintiswano we-Confederations Cup. Iqembu elizanqutshwa kufinal lona lithola inkulungwane ezingamashumi amahlanu, ikanti azaphumela kusigaba se-semifinal wona azathola inkulungwane ezingamashumi amabili lanhlanu, kuthi lawa azaphuma kusigaba se-quarter final wona azathola inkulungwane ezingamashumi amabili, kube sokusithi lawa ahle avalelisa uhlandla lakuqala elo mncintiswano azathola inkulungwane ezilishumi lanhlanu. Ngimele Studio 7 ngoBulawayo, nginguJoseph Njanji.
Uhlelo Woza Friday silomhlabeleli osakhulayo njalo osacathulayo ocula umdumo we-Afro Kwaito ekwelebhilithani uZevia. Asizweni ixoxa nomsakazi weStudio 7 uEzra Chisa Swanda eseLondon.
Ngalesikhathi kulolu hlelo silethulela ke imculo yabahlabeleli abajiyeneyo abadabuka kwele Zimbabwe. Kuleli viki silejaha elisakhulayo.
I'm an artist, I'm an entertainer, ngazalela eSouth Africa, ngakhulela eZimbabwe, kathathe ngihlala eLondon.
UXavier bamthanda kweleBritane njalo wenza ke imicimbicimbi yakhe etshiyeneyo. Wona ke umdumako ubiza ngoTshiwane, njalo ke kukhanya kukhona kwamthintayo ubona azahlabele lo mculo.
Owangenza ngathanda ukucula, to be honest, I'll say is I focus, I've just always enjoyed music. I would call my music Afro Kwaito. The Kwaito, because I'm going to sing like this, or Afro Kwaito.
Was a Friday. Sinum Shabeli was a Tumile, Oshale Pelitane, Octown Xavier, Yenage, Sesimese, Lamandu Amane.
Artists someone named, to be honest, the likes of Rhymes, Afro B, Solani Mo.
Abanengi bamazi weXavier engumahlekisa kukanti ke sengile njalo ngemculweni.
As long as I keep giving people the music, the more they're going to understand engizama ukukwenza. A lot of people know me from a different background. People know me as a comedian, as an actor. It's a bit different in the music abayithatha ngayo because bangazela something else.
Isikhathi sekhona sesidliwa ngumangoye bese kuhlelwa hoza hoza Friday sinomhlabeleli osedumile engilanda osakhulayo oXavier yena uyacula emcimbicimbini etshiyeneyo kukanti njalo ungumahlekisa. Ngimele Studio 7 igama lami ngu-Ezra Jesus Banda libe lempelasonto elithukela.
Solo kaXavier ohlabela eLondon yena kodwa idabuka eZimbabwe. Singakehlukanike sikhangele ezinye izindaba ebezikhokhela. Umahluli omkhulu omthethwandaba waphezulu weZimbabwe uChief Justice Luke Malaba uvule ngokusemthethweni amadale okuthetha amacala amadale amathathu okuthetha amacala kobulawayo namhlanje. Sizogqiba lapha ke uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo. Ngusithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.